lokubonisa ukuthi laba abaphetheyo ikakhulu abebandleni ze-RTF bazama ngazo zonke indlela ukuthi bevalele umhlaba wonke ukuthi ungazi okwenzakalayo, kungene labo abacabanga ukuthi ngabangane babo kuphela bezoyenza indaba. So lokhu ukuboshwa kwalo umthathele zindaba njalo kufaka ilizwe lasezimbakhe simele sithi ngoba kanti sifihlani ngoba sithe ama-election lawa azoba free and fair, nxa e-free and fair kufihlwane ngabantu zebuya zefuna ukuthi bazekwazi ukuthi kwenzakalayo.
Kodwa siyabona ukuthi bathi bona kumele intatheli zindaba ezivela kwamanye amazwe ziqale zithole imvumo.
La umuntu engena elizweni ngenxa ukuthi uyintatheli yezindaba, uma engaka-apply ukuthi wena avunyelwe ukuthi kubungule kumbene avike ngokwenzakalayo kweleZimbabwe, akufanelanga ukuthi umuntu umthathe sengale uyisigebelwa yena engena elizweni. Bemfanele ukuthi kwena bekwazi ukuthi nxa evele elande uzothathela izindaba aphiwe ithuba lelo lokuthi kwena arejese or apply le-accreditation leyo. Kwena abamphanga lelo thuba, bambopha ese-airport engena. Umuntu ongenayo kungaba yisizakahle, akufanelanga ukuthi angene ebesebotshwe ese-airport. Bekufanele ukuthi bebekwazi ukuthi kwena useqalile yini umsebenzi wokuripota bese bebona ukuthi ukufuna ukuripota engekho emthethweni.
Kanti pho zona intatheli zindaba zakwamanye amazwe zingangena elizweni ziyabe ziyaphambanisani ngokubona kwakho?
Into ekhona lapha kunengi ofihlwayo abangafuni ukuthi abantu bakubone. Nalo ikakhulu laba abathathela izindaba laba bengabamazwe lawa abaziwa ukuthi adala ukukhuluma ngokuthi sifanele ukuthi kwena elizwe lasezimbakhe ukhetho lube sovala kubonakala ukuthi ngibani obusa owinile ama-election. Labo bavalelwa ngaphandle kungela sizathu, kuyindlela nje yokubonisa ukuthi kwena balamandla okuthi kwena bebavalele ngaphandle.